Sokuyizika desendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 31 Ncwabakazi 2022 ngugaino kumete saidi endabeni zethu zalamhlanje.
Akusoze kumncede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 bekuprichild detention sebe tina sebethiwa ngamakhosi gabalatala kodwa bona sebe sevile kudala.
Abazibiza ngokuthi Friends of Job Scholar abangabangane bommeli weChidungwiza West edalele eParliamente osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi bathe zombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe.
Kungasi South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani ngoba abantu bonke ngomuzi ngomuzi zathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayibo abasebenzayo besupporta izimuli lesiyana.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe Mthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Ndlovu usekhuthaze izizalwane zakwe-South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupho isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Abazibiza ngokuthi Friends of Job Scholar abangabangane bommeli weChidungwiza West edalela eParliamente owebandla eliphikisayo eleCitizens for Coalition Change CCC osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi bathi ezombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kukaScholar ngoba bengasiboni isizathu sokuthi alelwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Umlondisi umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni abe Friends of Job Scholar abawenze lentathelo izindaba namhlanje eHarare beCity bakhathazekile ngokuvalelwa kukaScholar inyanga eziphezu kwezimbili engakathonisiswa. Abakade bekulumhlangano lentathelo izindaba babalisa umnumzana Mavela Sikhumalo owake waba ngummeli weSt Mary's Jim Kunaka owaye kuZANU-PF uJacob Ngarivume weTransform Zimbabwe uGodwill Thengamu okhokhela ibandla leFees loSibeth Musengezi ilunga leZANU-PF elaxotshwayo kunyanga ezisanda kwedlula. UMavela Sikhumalo utshele intathelo izindaba ukuba indlela udaba lukaScholar oluphethwe ngayo iyabadanisa.
Thina njenga Friends of Job Scholar Solidarity Trust sesibone ukuthi sike sanika uhulumende ithuba la lethukisani ithuba lekuthi bayenze izinto zabo kakuhle kodwa sesibona angazathi abanye bethu sebedliwa isikhathi bephakathi. Akusoze kumncede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 bekuprichild detention sebe tina sebethiwa ngamakhosi gabalatala kodwa bona sebe sevile kudala. So yikho lokho esikuthoyo thina ukuthi sokuthethe isikhathi esiningi abanye bethu bephakathi. So singacela sibonisa ukuthi hayi gababanjwe njengabanye baphiwe labo ibail basuke ezindlini zabo bebuya kumakhosi indaba yabo isiya phambili. Yikho esikuthoyo.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Godfrey Thengamu okhokhela ibandla leFees owake waba isiphathamandla seZANU-PF.
Yeah, I strongly feel that the CCC leadership has let down Job Scholar and Honorable Stoli.
Ukubona kwethu sibona ingathi ibandla leCCC sebeyekele kakhulu uScholar ephakathi ejele. Kasiboni ukuthi ngabe ngichamisa owabotshwayo ngabe bathatha isikhathi esingaka bengakenzi lutho. Sibona ingani ngabe benza okuningi ngabe ngichamisa owayebotshiwe. Ukutsho uThengamu. Kodwa umnumzana Divine Ncube umsekeli weZANU-PF uthi kumele kulandelwe umthetho hathi imibono yabangane bangasikhala.
So lokhu njalo bakukhulumela ukuze bezame ukuvala laba abanika imali ukuthi bethi hayi sizamile ukukhipha izani PF kodwa kuyala injalo kuyindlela nje eyokujustify imali abazinikwayo from abandle kwamazwe. Kodwa thina njengebandla labantu sithi hayi abantu benganaki into ezinje.
Usikhala usele nyanga eziphezu kwezimbili selokhu abotshwayo esethiswa icala lokutshotshozela uDlakela endaweni yasenyathimi esithungwiza. Ngemva kokubulawa ngocuku kwelunga lebandla le-CCC unkosikazi Mo Blessing Ali kodwa amagqoda akhe bathi uSikhala akalani loDlakela olwenzakala enyathime esithi wayemela u-Ali emthethwandaba njalo ibandla le-ZANU-PF lezwa ubuhlungu ngesibindi sakhe. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo, usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe njengoba zingazikhethelanga ukuba kulelo lizwe. Inkuthazo kaMoyo iza ngesikhathi kuqiniswa imizamo yokucotha abokuza kwele South Africa osekufike kubanga elethusayo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkulumo kaMnumzana Moyo iza ngesikhathi lapho abantu bokuza sebethwaliswe amagabha avuzayo kwele South Africa. Izalwanza kwele South Africa ezithi abaphume baphele.
Isicelo sethu ukuthi hayi sithi kuma South Africans mayuyu vele lisigcinile okwesikhathi eside ngoba kungasi South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani ngoba abantu bonke bakomthwakazi ngomuzi ngomuzi zathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayibo abasebenzayo besupporta izimuli lesiyana.
Iningi labeZimbabwe kwele South Africa seliphilela evalweni ngemva kwamazwi awethusayo omkhokheli webandla eliphikisayo ele Patriotic Alliance uMnumzana Gayton Mackenzie.
We shall go house for house. We shall do citizens arrest. We shall remove them from this country.
Nakolunye uhlangothi izalwane zakwele South Africa zivimbile esangweni lesibhedlela seKalafong ePretoria lapho ezalisa ukungena khona iloba ngubani odabuka kwelinye ilizwe. Esinye sizalwane sakwele South Africa esingazivezanga igama esithumele izwi laso ehlelweni lokuxhumana olweWhatsApp sithi kufanele kukhandwe icebo lokuthi bonke abantu bokuza abangena ezibhedlela babulawe ngabongi.
Injovo iCovid usesekhona. Nina bafakeni iCovid lena ivaccine lelethe upresident wabo. Bafakeni ivaccine nina nibavaccinate. Makuthiwa kubalwa ama-dry clean ama-laundry nibale bona.
Izolo ePhalamende amabandla aphikisayo abethwalise nzima umongameli Cyril Ramaphosa esithi wenzani ngenkulumo ezethulwa ngumphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya, ogatsha lwezamapholisa kanye lophethe ezempilakahle esabelweni seLimpopo okusobala ukuthi baphendla umlilo we-xenophobia. Umongameli Ramaphosa uthe lokhu akusilo qiniso. Kumele sure 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Indodana yowayengumsekeli kamongameli welizwe uphelekezela Mphoko ubotshiwe esetheswa icala lokudlengula ingane leminyaka elithumi lambili 12. Usiqokoqela Mphoko usevalelwe emapholiseni eHillside kobulawayo njalo uzamiswa phambi komthethandaba kwakobulawayo kusasa.
Usiqokoqela Mphoko ubeke wabaleka emapholiseni izolo ntambama kodwa namhlanje uzinikele wahle wavalelwa. Umphoko uchaza ngokubotshwa kwakhe.
Yesterday I ran away from the police station because
izolo ngibalekile emapholiseni
but
ngoba ngibona engani
there was no fairness in my case. I found
ngibona
that things were
not ngenzwanga ngendlela
and I felt that there was a hand behind it that was not
government. Kodwa
I'm asking for your prayers
ngicela inkululeko yenu, ngicela usekele.
I thank you for your love.
Ngiyabonga ngothando lwenu nokuzwisisa kwenu.
Thank you.
Ngiyabonga uNkulunkulu.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kaSiqokoqela, ubika ngalingane yokuthiwa idlongolo ngumkakhe.
Nasemgcinela umamakhe wangifonela wangicela, wathi ngicela ungikhangelele umntwana because lapha khona i-environment ayikho right. Nathi mina ngilamandla ngacela ubaba. Ngumntana oyinkazana, at least umntana ethiwa yinkazana yabelosini. Singazi ukuthi kanti sesizishaya enkingeni. Namhla sokuthiwa umntwana umotshiwe, yet thina besimphethe njengomntwana endlini and engasweli lutho, sizama ukuthi abe equal with abantwana bethu.
Uya phambili unkosikazi Mphoko esithi badidike ingqondo ngokubothwa komkakhe.
Ezinto ezingayenzakala that we don't know, ngoba akunanto ecacayo. Kuthiwe i-medical report yomntwana lo okhulunywa ngayo isiphumile, kodwa kathe sabikazela lutho. So it's like I'm in the dark and I don't know what is happening.
Kusasa kuyiwa ekhoti, bathini kahle kahle?
Bathi ikhoti yeza finalize after they look at medical report.
Intombazana le okuthiwa idlongolo iqale ukuhlala lemuli yakomphoko ngomabasa lonyaka. Isikhulumi samapholisa eZimbabwe, national spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyathi, uthi liqiniso umphoko ubotshiwe.
Indaba esinayo umphoko is facing ama-repatriations. Inde imbiko eminyengi lizayithola iphuma ku-court
allegations
ukuthi yena urete omunye unkazana, omunye umntwana on several occasions.
Umlunzana Mphoko namhlanje ulele esitokisini njalo uzamiswa phambi kwamantshi koBulawayo kusasa ekuseni. Ngibe neStudio 7 ngikoBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Inkampani kahulumende eZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Izupco yazise namhla ukuthi kusukela kusasa abagada amabhasi ayo behamba umango phakathi kwekhilomitha elilodwa kusiya kwangamathumi amabili 20 kilometers bazahlawula $300 eZimbabwe, Zimbabwe dollars $300. Abagada amakhombi asebenza ephansi kwezupho bona sebezahlawula $400, $400. Umango ongamakhilomitha asuka kwelilodwa usiya kwangamathumi amabili 20 kilometers. Yona ekhwele isuka ku-$220. Imichova ezimeleyo yona ayikakhwezi imbadalo. UNtungamile Nkomo uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube, yena othi izupho isifake abantu ebunzimeni obukhulu.
Esikunanzelelayo njengabahlali bakoBulawayo ukuthi uzupho ngendlela angena ngayo kayitshengiwo abesenza ngayo, ngoba ekufikeni kwakho uzupho wayethembisa abantu ukuthi kuzaba indlela yokuhambisa elula, indlela yokuhambisa ezakwenza ukuthi abantu ezikhwameni zabo bahlale belokunye abangakusebenzisa in terms of imali. Esesikubona kathesi ukuthi uzupho usekhwenza okwedlula i-inflation ngendlela ekhwela ngayo nezindlela sengaba yi-driver ye-inflation, because esikunanzelela kakhulu amafeza abelimala lalawa amakhombi sasithi adula. So kakusela mehluko ngezinye indlela uncedo lwakwizupho kakusekho ebantwini. Abantu bayakhala, bakhala ngokuthi nxa izupho ekhweza kakhwezi ngemali encane xa sibhatanza lamakhombi la abanikayo, kugcine ukadabhe kubadlula idabhu. So kulukala bekuphenza ukuthi abantu balahle ithemba xa becabanga uzupho owakudala uzetofila lo zupho khona osebenzisa izimota zabayo. Amafitshane-ke uzupho lolukhona akathiyananga lama-private players lawa khona, ngoba intengo yakhe useyichasise yathi kakhonapho lapho kulabanye khona. Njalo xa senze njalo isengafuqa ukuthi laba kade sebebesedlule intengo yabo-$400 labo baqhele bambalekele, ngoba bebaza babona uzupho sefika lapha kutho ukuthi thina besithiphile. Konke khonokho-ke sigeza sobala ukuthi uncedilo kazipho womphakathi alusekho.
Inhlawulo yezuko ngamadola emelika siyabona ukuthi isukela ku 50 cents isiya ku $1 bekuvele kubhadalwa yini ngamadola emelika kumbe into enjalo
kubemukela imali yokusebenzisa izweni ngaba ngamarandi ngaba ngamadola kakhulu bekuyemukela ngakho ngezidola kodwa bekhonokho into engabo ayinanzela kayikho ndawonye ngenxa sibhatanisa la makhombi la amanye mvela ezimoto ezizibheleyo abanye bayelestat imali efananayo ukusuka edorobheni beround amalongkibo kodwa uzuku uyagabanisa 30-20 kilometers le mali yakhona ngamali yesidolar eyi-50 cent ngani kube sokusithile amakhombi abe-7-5 cent kube sokusithile more than 21 kilometers kuya phezulu sesiyada ko-7-5 cent kuya kudola kuya ngokuthi umuntu uqatana okunganani konokana ke sokuzabambela ukuthi laba bemthova kathi lezele besifisa ukuthi umthova kube yidola sebeza ukuqhezuye kudola nawuthi awuzukwe sebe u-6 cent ibhasi ukuthi ikhombeke ku-7-5 cent bona bangabe besasala belindele ukuthi balingane.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Abezubukho bebengadobhi incingo zabo. Umkhokeli webandla le-Movement for Democratic Change umnumzana Douglas Monzora usole kakhulu udlakela olusezweni olubangelwa ngabaphatheke kwezombusazwe kanye lokuhlukuluzwa kwabamandla aphikisayo lentathelo izindaba. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo izolo ntambama e-Media Center, uMozora uphinde wasola umthetho owe-Private Voluntary Organization Bill esithi imithetho enje ayiphathisi ekuthuthukiseni nihlala kahle kaZulu.
PVO bill does not advance our democracy and we don't agree to it. The violence on the media is the violence on anyone is wrong in our society and we should not condone it. Violence on the media is a serious blow on a serious affront on the freedom of expression and the right to inform people and the freedom of the Zimbabweans to impart their ideas and so on, freedom of conscience and so on. So we cannot accept this in a democracy and we must speak with one voice that the journalists must be allowed to do their work without fear or favor.
Umthetho obunjwa we-PVO uncele usibuyisela emuva kwezentuthuko njalo asivumelani lawo ukuthi odlakela sehlangana lalo nokuhlukuluzwa kwentathelo izindaba nokwephula amalungelo oluntu okulihlazo njalo kusifaka phansi kwamehlo omhlaba okuzadala ukuba kuxotshe ama-investors.
Ilunga le-Politburo kubandla elibusayo le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uvumelane loMonzora ethi udlakela lokuhlukuluzwa kukaZulu akwakhisizwe.
Udlakela noma lumi ngaluphi uhlobo kumbe lubuya ngayiphi indlela kuyinto embi kakhulu okungamelanga ikhwabithwe ngabantu. Udlakela luhlupha ngokuthi luza noma kubani. Ngakho ke umuntu ongakhwabitha udlakela uyakhwabitha isithu esibi esingabuya futhi siginye abantwana bakhe ngenye indlela or ngelinye ilanga engabhekele. Ngakho akula muntu okumele avumelane lodlakela mali usenzakala whether against kumbe sithi endaweni lapho ubona ngathi akona wena ukhatshana lakho usuhlekelela ngakho.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweven Chirodza laye ngomunye osola udlakela oselubhahile ethi kudala ubuyanga ezweni.
Ukuchaya kwentatheli izindaba egogwe into esolwa ngumuntu wonke lathi kunje siyakusola ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona baletha inguquko, ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona bakhiphu umgabe esihlalweni besithi bazaletha okungcono. Yinto esisola kakhulu ngoba intatheli azimelanga amabandla. Intatheli zethu kumele zinike zithuba ukuthi ziyenze umsebenzi zingahlukuluzwanga.
Ngeviki edlileyo kube lodlakela enkabazwe ngesikhathi amabandla ezombusazwe ekhankasela ukhetho lwama-by-elections okushiye iningi lilimele ukuthi ebulilima izakhamizi zikhala ngokwethuselwa. Kunentatheli izindaba ezihlukuluzwe egogwe ngeviki edlule ezibalisa uTongai Mwenje, uToneyi Rutsito, uPelajia Mpurwa loChelsea Mashaya Mombe. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba iMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe bayakusola kakhulu ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezweni osekuvamile. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHeal Zimbabwe Trust ithi kufanele uhulumende anqabele izehlakalo zodlakela ezimemethekayo elizweni kanye lokuhlukuluzwa kwenkokheli zomdabu ngoba kungabangela ukuthi ukhetho oluzayo lungabi ngolukhululekileyo. Inhlanganiso le ithi kufanele kuguqulwe imithetho yokhetho njalo iParliamente kufanele ikhuthaze iNational Peace and Reconciliation Commission le Zimbabwe Human Rights Council kanye lohulumende ukuthi beqinise imizamo yokulondoloza ukuthula. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi liyahlukuluzwa ngamalunga ezanu-PF ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe nxa likhankasela ukhetho. Kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo uMnumzana Thafazwa Mgwabi ukuphikile lokho kungxoxo leStudio 7. Uthe amapholisa kufanele abophe labo ababangela odlakela kungakhethelekile ukuthi bakuliphi ibandla. Ukuhlaziya ukuthi udaba lolu lungaphathwa njani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Thandeko Zindimkandla owayemela iGwanda North edalela ePhalamende.
EParliamente kulale okuthiwa i-whipping system. I-whipping system isebenza ngokuthi ibandla lalawo malungu eParliamente liyibona njani indaba eyabe iphambi kwalo. Khona okukhulunywa ngokuthafazwa mgwada akukhulumayo yikho xato okuzaphuma khona eParliamente. Singakhohlwa njalo ukuthi iZANU-PF esikwaziyo thina bane ukuthi yibo abanikazi bodlakela ilamalunga amaningi kakhulu edale leParliamente. Bangazake baze bavume ukuthi ye hayi yithi umamalunga eZANU-PF vele ngabalandaba lakho konke lokho okukhulunywayo bazadinga izinto eziningi basiphuna iziqinti bakhulula amahlamvu indaba isale injalo ngoba vele bangazake baze bavume ngoba bayakwazi ukuthi yikho okubagcina besembusweni ukwenza njengakhona ukuba abakwenzayo baza kuphika bakwale lanxa bekwazi ukuthi liqiniso. Ye kuhle bahambise eParliamente ukwenzela ukuthi izinto zicindezelwe phansi kodwa vele ambona ukuthi kuyakuya ngabi ngoba la iParliamente iziqalele yona izana.
Uyavumelana lokukhulunywa yinhlanganiso le yini lokuthi kungaphazamisa ukhetho oluzayo? Kukanti liyakubona yini lakhona ngapho ezigabeni zeMandebeleni kusenzakala kumbe kwande kwezinye izigaba zelizwe?
Baqinisile udlakela luyaqansa. Yebo, izigaba zingaya zingafanani ngokwanda kwalo lolo dlakela. Kodwa-ke okusala yikuthi lugcwele. Siyabona ngapha-ke eMandebeleni la nxa ungavamanga kangako kumbe okunye kuyenzakala kodwa kungaze kwaba semehlweni omphakathi kumbe endlebeni zamahlabezulu. Kodwa siyabona njengokhetho lolu esikhandlane lalo eBulilima West ngomgqibelo wonalo sesizwile ukuthi bakhona abantu beZANU-PF abahamba besiyakwethekelela abantu emizini yabo bebatshela bazaxotshwa esigabeni sona leso lanxa bengatshawa ngabantu ludlakela lona lolo utshela umuntu ukuthi uzasuka kuleyo ndawo ngobana engahambisani leZANU-PF. Ye kwezinye indawo bekungathi usathule ngobana phela akulama by-elections. Sizabona ke ngomnyaka ozayo ukuthi kunjani. Kodwa ke ezigabeni lezi ezinye ikakhulu eMashonaland, oMashonaland Central, kubo lezi indawo zeMashingo, kubo Chitungwiza, udlame siyaluzwa, siyalubona. Labashayayo njengalaba abashaywa eGokwe eMidlands ngeviki ephelileyo. EmaNdebeleni kungabe ngathi lulutshwane, kodwa sikwazi ukuthi laba abantu bezani bathukuzeni emqubeni. Iqiniso yikuthi udlakela lukhona. Njalo kulutshwane okwenziwa nguhulumende ukuthi alonqabele babothela ababantu. Nangulwana othiwa uMashanyika owayesithi uchamisa labatwa bakhe labalandeli bakhe kumele babulawe. Lanamhlanje nje uyazihambela. Ngakudlakela lolu lukhona. Njalo abaphezulu ngathi bayalukhuthaza ngabalandaba ukuthi kuyakonakala lokhetho lwakhona, kuyakuchitheka izithebo nyakutshela.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla oyemela iGwanda North edale lephalamende. Iqembu labesilisa elimela elizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngele Australia emdlalweni wesibili ohlobo lwe One Day International oqhutshelwe khona le kwele Australia namhla ekuseni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnqotshwe kweqembu leZimbabwe kumidlalo ye One Day International kwele Australia kutsho ukuba sekuzamele lisebenzise umncintiswano we 2023 Cricket World Cup Qualifier ukuze lifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba yohlobo lwe One Day International ozaqhutshelwa kwele India ngomnyaka ozayo. Intatheli izindaba yezemidlalo uNation Gokwerra uthi iqembu leZimbabwe lingalaluka lingasafinyelelanga ukuyadlala kwele India ngomnyaka ozayo.
Umncintiswano we 2023 Cricket World Cup Qualifier uzaqhutshelwa kwele Zimbabwe ngomnyaka ozayo, kodwa kuzakanzima ukuba iqembu leZimbabwe liphumelele ngoba kumncintiswano lowo ozadlalwa ngamazwe aqede esemsileni kudingakala amaqembu amabili kuphela. Njalo ungakhangela indlela abafana bethu abadlala ngayo abatshengisi ukuba benganqoba iningi lamazwe ayingxenye ye-International Cricket Council ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngama-wickets ayi-9-2 liqembu le-Australia emdlalweni oqhutshelwe edolobheni le-Townsville khona le ngase-Australia. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Australia yilo eselinqobe kulumncintiswano njengoba linqobe emdlalweni wokuqala ngama-wickets 5 ngesonto edluleyo. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumisani Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe lehluleke ukuphanga lijwayele isimo senkundla khona le kule-Australia.
Namhlanje ke kukhanya sobala ukuthi iqembu leZimbabwe liyastructure ukuthi ibhorele le-bounce ke ngoba khona ngale kwele-Australia basebenzisa ama-bouncy surfaces. Umqeqeshi uDavid Tono bekhale kakhulu ngokuthi abafana bayehluleke ku-adapta kuma-conditions zona lana awe-Australia. Nomushon Williams lo-Raza Silvers amli partnership kodwa kwehlule ke ngakodwa kungasenani bathola i-international exposure ithuba lokuthi labo bake badlale kuma-conditions zona lawo anzima.
Umdlalo wesithathu njalo ngokugcina uhlobo lwe-One Day International uzadlalwa ngomgqibelo, kodwa impumela yawo saphathisi kangako ngoba velele Australia selinqobe kumidlalo emibili. Njalo le miklomelo elichumi elingayithola iqembu leZimbabwe nxa lingangqoba kayisalikhuphuli engalaneni yemiklomelo kumncintiswano we 2020-2023 ICC Cricket World Cup Super League. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Good Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlukunyezwa kwezizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kudlakela olulokho lucina nsuku zonke kulabe South Africa abasebexotsha ezibhedlela abokuza. Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abazibiza ngokuthi Friends of Job's Colour, abangabangane bommeli weChitungwiza West edale lephalamende osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubhi bathi ezombusazwe zikhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe. umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Zihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.